uzathandwa baba akhunjulwe labo abangamaziyo kumbe labo abe besidla ngaphansi kwetafula lakhe besebenzisa amandla akhe besebenzisa isikhundla sakhe ukuthi bazikhukhumeze bazinothise baziphilise labo abathiyela amangcwaba abathiyele izintandane abathiye endlaleni abancitshe impilo ezweni bazafisa lokuthi ngabe uyavuka ukwenzela ukuthi asekutsha ngobuhlungu langamanxeba abathiyele bona emhlabeni ngoba umuntu obahlukumezileyo obabuleleyo abantu emhlabeni
abakwamanye amazwe bayakuzwisisa yini nxa abantu bezimbabwe bekhonona ngokuthi umgabe wayelodlame engumuntu omubi owabulala abantu abaningi
hayi abakuzwisisi baba ngoba nabona ngithi bebelalela ama-slogan akhe lapho ekhuluma nge-Afrika belalela izipichi zakhe ethuka belungu bembona kubomabona kude eklabalala ekhuluma efunga ezenza inkokheli baba kodwa ke laba ababengaphansi kombuso wakhe ikakhulu abantu bakithi abesindebeleni lalaba ababelandela ibandla le-MDC ngo-2008 laba babesemathebeleleni lase-Midlands ngama-1980s bayamazi ukuthi ngumuntu onjani lokuthi izenzo zakhe zimi kanjani yibo abantu abakwaziyo ukuthi ube ngu-diabolo emhlabeni uchiza intandane uthiya abafelokazi amaqembu akhe abewathuma ebeshisa imizi yabantu behlengula omama bebulala amadoda kufiwa bayakukhumbula khonokho abantu bakithi bayakwazi amanxeba khona lokho belawo ngakho abakwamanye amazwe konke lokho abazange bebekwazi kodwa kukhona besazobakwazi ngoba zizaphuma izincwadi le mbali izalandwa ngeqiniso ukuthi kanti wayevele ngubani labanye abakhe abephila labo abesebenza labo njengoba sehambile bakhona abazazigeza ngokukhuluma amaqiniso angaphakathi ukuthi kwenzakala lokhu kwabulawa abani wabulawa kanje kanje kuyenzakala lokhu sesikubonile kwamanye amazwe
Abantu abanengi abansundu emhlabeni jikelele bayamthanda uMgabe bayamncoma njalo ngokuhluthunela abelungu umhlabathi ubona leyo isiba imbali yakhe ezagxila yini emehlweni omhlaba kukhohlakale ngale imbali yakhe embi eyokubulala
Hayi mboni ngani igama elihle alenzayo ngalokho ayekwenza ebukwa ngabantu abangamaziyo liza kuya ngesikhathi liphephuke ngobana iqiniso liqinile njalo lijulile okwedlula amanga baba azakhunjulwa ngakho ngokuhamba kweminyaka yibuba benzileyo